sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisakaza, Washington, D.C.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 13 Ntulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Userigile already ngoba nxa ezavotisa amapolisa ebusuku sokusitsha ukuthi kusiyaphela ilanga lokuthi kuvotwe lisiyafika wonke umuntu olipolisa uyabe sevotile esesiyavota mhlaka 30 uyabe sephinde efile ngakho lolu khetho sesihle sithi asisakhorisi ukuthi sithi thina sizavota sikhululekile.
Abamabandla aphikisayo kobulawayo batshengisele lamhlanje bekhonona ngokuvotiswa kwamapolisa ngudlu izolo eRose Camp.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba utufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikampela ngokuthula.
Umongameli Mnangagwa wabele abantu bejojolo eMathebeleland North inkomo ezedlula inkulungwane phansi kohlelo lwe-Command Agriculture namuhla. Uhlelo lokuzilibazisa olwe Was a Friday lamhlanje sihamba leqembo lezokholo ele ofakazi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abamabandla aphikisayo kobulawayo batshengisele ezitaladeni lamhlanje besola ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission phezu kokuvotiswa kwamapholisa ngudlu izolo eRose Camp lakwezinye inkamba phansi kohlelo lwe-postal voting. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ngemva kokuthola imibiko yokuthi amapholisa ayavota kobulawayo eRose Camp ngepostal vote betshelwa ukuba bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa kuhlelo obelungaziwa la iziphathamandla zeZEC kobulawayo, amabandla aphikisayo avuke ayaqala ukutshengisela phakathi kwenkamba lapho abadudulwe khona ngamapholisa. Odinga ukumela imakhokhoba edalele parlamente umnumzana Sidingani Dube ngomunye obetshengisela eRose Camp lamhlanje.
Userigile already ngoba nxa ezavotisa amapolisa ebusuku sokusitsha ukuthi kusiyaphela ilanga lokuthi kuvotwe lisiyafika wonke umuntu olipolisa uyabe sevotile esesiyavota mhlaka 30 uyabe sephinde efile ngakho lolu khetho sesihle sithi asisakhorisi ukuthi sithi thina sizavota sikhululekile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Banda yena uthi ubuqili bukaMnangagwa sebusobala.
Zimbabwe enhle namhlanje mhlaka 13 ngiyalazisa lapha maZimbabwe wonke ukubana silapha eRose Camp lapho uMnangagwa esithi ngupresident okathathele umgabe yena nangu sevotisa futhi amapholisa sithi hayi Mnangagwa sicela ama free and fair elections.
Unkosikazi Nokuthaba Hlongwane womanyano we-MDC Alliance naye usole kabanzi okwenziwa ngohulumende kaMnangagwa.
Yes, sithi thina le nto eyenziwe emapholiseni amapholisa ayafana lathi uMnangagwa kayekele ukuqili kayekele ukuthi kuvotwe ngesikhathi singakavoti singakavotwa kathize nxa uthi ufuna ukuthi arike manje kakaqalisi kakathi one njengangabe emathebeleni vele asifuni nakumbona
amavoti amapholisa abo abikwa ezayagcinwa ngabezeki eHarare engavulwanga ebesethunyelwa lapho ababhalisela ukuvota sekusele amalanga amabili ukuba ukhetho lwenziwe. Kusenjalo ibandla leMthwakazi Republic Party seliqale ukuhamba likhankasa edolobheni lakobulawayo lithanyela imigwaqo. Ozamela iMRP ebulawayo Central edalele parlamente unkosazana Sehliselo Ndebele laye usemkhankasweni lo
sanje bese
amalanga alithumi lasikhombisa ukuba iZimbabwe iqhube ukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kunye namakhansili kodwa kulokungazwani kwamabandla ezombusazwe lekhomishini yezeki ngendlela elungiselela lolukhetho lobanje ukukhankasa sekufike esibangeni esiphezulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wabele abantu bejojolo emathebelele North inkomo ezidlula inkulungwane phansi kohlelo lwe-Command Agriculture namuhla andubana akhulume labalandeli bakhe emhlanganweni wokukhankasela ukhetho esomhlolo stadium eLupane. Kubika uStandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuna wakarabita suma demonstration ai voti.
Umongameli Mnangagwa uthembise abantu inhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela ukuphutshisa olwegwayi Shangani Dam oluzalithela iMathebeleland amanzi. Asizweni amanye amazwi akhe ehumutshwa ngumgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla leZANU-PF umnumzana Richard Moyo.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikhampela ngokuthula.
Kuna wakarabita azuma demonstration ai voti mu polling booth munopinda munhu 1 pambile kubambana basne mandu ayo ngiyabonga.
Uyalibonga ubaba mtshaleni zani.
Esabela abantu inkomo ejocholo. Umongameli Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi bezigcina kuhle zithuthukise impilo yabo.
If you get three, amatoka zam three, noma ten kumbe, njengezinduna, ngabe A2, sibanika 5 or 10 amatoka. After 5 years, zizabantwana kumbe abathathu noma 4. So after 5 years, uzabhatala the first one. So this program is in a good. We are empowering the households at home. When I'm my Navacha, Fanavacha, and it has been in good. But not to eat them. No. To greed with the hand, right?
Ebonga amazwi kamongameli Mnangagwa unobhala webandla leZANU-PF umnumzana Obet Mpofu ukhulume ngodaba oluhlupha kakhulu eMathebeleland.
Bakubonga ngakho konke okwenzela ilizwe lengenyanga ezingu-6 edluleyo. Kodwa into abayicela amayouth baba yikuthi khona kungcono kakhulu ukuthi ngabe lichatha amayouth akhonapho kulokuthi kulethwa amayouth abangangasoba lapha nxa imisebenzi ivukile. And wakhuluma ngakho ubaba ewange wathena watshela imanagement yezesa watshela imanagement yekorari wathi nxa kusenzakala yonke intuthuko esigabeni kube lokuqhatshwa abantwana bakhonapho. Izinduna nazo ziyakhala zithi kulezilimo kodwa nxa sebelimile inyamazana zifike zidilize konke lokhu bengazuzanga i-compensation. Konke lokho ubaba uthi uzakwenza ukuze kuthuthukise isigaba sakithi.
Ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ebezikulo umhlangano ziqoqela umnumzana Constantino Chiwenga, Sibusiso Moyo, Angel Petru Geje, Jacob Mutenda, Thembiso Nyoni, Kenny Matema, labanye. Ngakwelinye icele, umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube nomhlangano ofanayo eMtasa Central lapho athe belokhu belwisa ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqhube ukhetho olukhululekileyo. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington ngingusithandekile Mhlanga.
Yebo, mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ize yavuma namuhla ukuthi ngempela amapolisa aqalise ukuvota lanxa nje ibikulandule lokho izolo ngemva kokubanja xhaka kwamapolisa evotiswa ngudlu eRose Camp kobulawayo izolo. Kodwa umgcini sihlalo wekomishini le unkosikazi Priscilla Chikumba ukulandule ukuthi amapolisa abanjwa ngamandla ukuvotela iZANU PF. UGibson Pepe usipha lolu daba.
Amapolisa endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezigoqela iBulawayo wange lezinye aseqalisile ukuvota okwethuse uZulu esithi ibandla leZANU PF selicalile ubuqili kukhetho lwalonyaka. Omunye wamakomishini unkosikazi Sibongile Ndlovu uthi uZulu kakumelanga ethuke ngoba kuvele kuyimvumo njalo kusemthethweni ukuqala ukuvotisa ngepostal vote.
I-postal ballot inikwa abantu ababeyicelile bebhale ugwalo bayicela kuzeki. Besenziwa ukuthi basemsebenzini kahulumende ngaphandle kwelizwe kumbe basemsebenzini kahulumende laba amapolisa lamasotsha kumbe njengabayezeki abahambe besezindaweni abangahlali kuzo ngesikhathi sokhetho. So nxa sebecelile bavunyelwa bayathunyezelwa ama ballot papers la abe phakathi kwemvlophu. Imvlophu eyokuqala ephezulu iyabe ibhala ibizo lomuntu lo ozavota, ibhala ibizo lakhe, le ward yakhe, le constituency yakhe, le province yakhe.
Uqhubeke echasisa ngalolu hlelo lwe-postal voting.
Umuntu uzovota uyathatha imvlophu yakhe abe lapha khona. Akudingeki ukuthi kube labantu bezeki bezekhayeni ukuthi uvote njani. Akula muntu okhokhelela ukuthi uvota njani.
Ukukhonona kuvela ngemva kokuba umnumzana Sly Gwana isiphathamandla sezeki elandule ukuthi amapolisa ayavota kobulawayo izolo okudale ukuthandabuza ukuba izeki ingabe ingasiyo ephethe lolu khetho. Ngimele isithuthu sevele ngiseharare ngiwugibson Bebe.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njalo abazaqapha ukhetho lalonyaka babe lomhlangano lentatheli namuhla besethula sebekubone kusenzakala ngaphambilini kwalolu khetho. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu zingaphansi kophahla lwe-Election Situation Room zisole kakhulu ukusebenza kwe-Commission eZimbabwe Electoral Commission ngokuphatha ukhetho ngendlela ebangela ukuthi uZulu engayithembi. Ilunga le-ESR umnumzana Dumisani Nkomo uthi kuqakathekile ukuthi izeki iguqule indlela esebenza ngayo ukuze abantu bakhululeke njalo bayethembe.
Sibone kule nkinga yokhetho ukhetho oluphathelane ngokuvota kwamapholisa besebenzisa uposo kumbe i-postal vote. Sithole ukuthi eRose Camp kobulawayo kube lokhetho lukaposo le-postal voting kodwa ukhetho lolu luyenzakale ngendlela eletha ukuthandabuza ebantwini. Uthethe uthi kumele bevote be-aplayesi bevota umunye ngamunye. Kwesibili thola ukuthi kade kungelalwazi ngi-information ngepostal voting le.
Elinye lamalunga e-election situation room umnumzana Michael Ndiweni ukhuthaze izeku ukuthi indlela abenze ngayo ayivezi ubungcitshi ngoba ingazisanga uZulu ngokuqala kwalolo hlelo.
Izeki yona bekumele nje iphumele egcekeni ikhuluma ukuthi hayi amapholisa aseqalisa ukuyela kwale postal voting lokugcina mhla ka 16 as an example then ukuthi sizwe umkhulu wabezeki ubaba uSlegwana esesala ukuthi akona nto njalo eyenzakalayo ngamanga ukuthi ilanga lingakatshoni bese sibona amapholisa efuna ukuthi ayikwenzakele.
Leli qembu labantu abe-election situation room bathi abazwakali ukuthi isimo sinjani kwezinye indawo njengezinkambeni zamasosha lapho okungafikanga abantu khona. Izek ithi yona ayilamlando lapho kukhangelane lokuvota ngeposo. Kodwa linhlanganiso ithi izabamba izek ngamandla ukuthi ibe lengxenye kuleso sabelo njalo bazazama zonke indlela ezigoqela ukuya emthethwandaba. Imele iStudio 7 ngikubulawayo ngingubathabile Masuku.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlangane lenhloko kahulumende yeleBhilithani lamhlanje unkosikazi Theresa May kulokuxokozela okukhulu lokutshengisela kwabantu bakulelo lizwe besithi kabamjabuleli. Icele leMDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selicele umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi ehlukane lokungenela kunhlelo zokuqhutshwa kokhetho. Kubika uMavis Gama.
Lokho kuphume emhlanganweni lentatheli izindaba wokupha umbono wabo wokukhonona phezu kwendlela bekhomishini ebona ngezokhetho eyezek eqhuba ngayo umsebenzi. Unobhala jikelele webandla leli umnumzana Nixon Nyikazino uthi bakhathazekile ngokwenza kukaChiwenga lapho ekhuluma ngezeki.
Kukhulu ukuthi uChiwenga anje uyakwazi ukuthi ngomuntu wayephambili vele ngendaba ekhulu eyenzakala umhla ka 18 November. So sicela ukuthi akathethi ngendaba zangama elections esithi sinjalo njengabantu abeZimbabwe ukuthi beke behambe bechoose umuntu abamfunayo not ukuthi yena etshele ukuthi izeki yenze njani ngendaba ama elections. Ama reforms esikhuluma ngayo kama nje enjalo engahluphani engahlukumeze abozeki labo chepe semangona ukuthi wenza ama elections kanjani. Sifuna ukuthi yena ekwazi ukuthi sengu vice president kasoli soldier ama soldiers asimafuli asiwafuni vele ngendaba zama elections ikho sifunayo.
Ekuthaza abezeki kuba baqhube umsebenzi kakuhle hathi ukukhanya angani beyingxenye yelinye lamabandla ancintisayo kukhetho.
Azifune vele ukuthi izeki ibe yenza as if nge-organization ezanu-PF or yenza izinto entuthukwe ukuthi bekathisele ukuthi zanu-PF ize ibe ingene iwine ama-elections. Azifuni lokho. Izeki ibodi eli independent so sicela ukuthi bona besithengise njengama-political party ukuthi ukwenza kwabo vele ngabantu abayi-independent abangasiwo abantu abasenjiswa ngabantu bezanu-PF. So thina njengabantu abaZimbabwe sesiphuma eParliament sithi abantu abaZimbabwe kabakhulume bethi i-election esingena kuye le kufanele be free fair election not injonge ukuthi abantu abaZimbabwe bogcina eParliament behambise izinto ezingafunayo ngabantu abaphandle.
Abebandla likaNkosazana Thokozani Khuphe basola kakhulu inkulumo kaChiwenga sikhathi sonke ekhulumisana loZulu emihlanganweni yokudinga usekelo lwamavoti lapho azwakala njengomuntu otshela abezeki okokwenza. Kungalesi sizathu bekhuthaza abezeki ukuba baqhube umsebenzi wabo belandela umthetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla lixotshe amalunga alo angene kukhetho ngenkani kumbe ezimele. Abaxotshiweyo laba bagoqela umeli weMavuku Tafara edale leParliamente, umnumzana James Maridati lomeli weHarare West edale elifanayo, unkosikazi Jesse Majome. kusenja lo mchuchi so mkulu ka hulumende umnumzana reiko balaye uxuthiwe namuhla ezitheswa icala lokwehluleka ukuchuchisa kuhle amacala enkohlakalo etheswa abake baba iziphathamandla zika hulumende kamgabe sixoxela encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela ncube
ukujeziswa kumbe ukukhishwa kukamthusisi omkhulu welizwe kwenziwa ngaphansi kwesithe sombuso lemithetho efakelwe khona lokho kukhangelwe ukuthi abe yilokho okuthiwa u-independent singakhohlwa ukuthi i-National Prosecuting Authority iliqembu elizimeleyo kayithunywa ngama-politicians kayithunywa ngu-president ukuthi thuthisa lo ungathuthisi loyana ngakho-ke nxa ngabe ukhuluma ngokuthi kulamacala amakhulu awe-corruption engakathuthisi kungenzeka ukuthi labo bantu babotshwa ngoba bengama-political opponents akunabufakazi angeke azabudinge abuzuze bungekho yona leyo nto kuyafanele ukuthi ikhangelisise ukuthi icala lakhe liyicala yini kumbe wala ukusetshenziswa ukulwa labantu abangahambisani lalo uhulumente okhona
nezinye indlela ncube kungatholakala ukuthi ukumiswa kwakhe umsebenzi kuhambelana nalo kungezwani yini okukhona phakathi kwamaxuku atshiyeneyo kubandla leZANU-PF
yebo kungenzeka khona lokho kodwa ngithi lapha sesiyacabangela kungenzeka njalo ukuthi ngempela uyamehlula umsebenzi kodwa sifuna ukuthi sikukhangele ngendawo zombili
umnumzana efidlela ncube yincwethi kwezombusazwe ukuxotshwa kukagoba lokhu kuza ngesikhathi omunye wabetheswa amacala enkohlakalo ngesikhathi sikamgabe umnumzana Ignatius Chombo eselobele umthethwandaba we-High Court ecela ukuthi ulahlele katshana amacala awetheswayo igqwetha lakhe umnumzana Lovemore Maduku ufikise isicelo lesi enkantolo izolo kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-cricket linqotshiwe lamhlanje kumdlalo wama-one-day internationals kubika uJoseph Njanji
iqembu lepakistan leliqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi angamakhulu amathathu lathoba nemili 308 ngemva kwama-overs angamashumi amahlanu lilahlekelwe ngabadlali abayisikhombisa iqembu lezimbabwe lithe seliphendula lenelisa ukuthola amaranzi alikhulu lesikhombisa 107 kuphela kuma-overs angamashumi amathathu lanhlanu umdlali weqembu lepakistan udale umonakalo omkhulu uqembu lezimbabwe ngu-imam ul haq yena utshaye amaranzi alikhulu elilamashumi amabili lathoba nembili eyedwa okulinani elidlula lelo elitholwe ngabadlali bonke abezimbabwe iyintatheli zindaba ezemidlalo unesh mgogwarira obebukelela umdlalo enkundleni yequeens sports club kobulawayo ukuthi abadlali abaxabana lenhlanganiso yezimbabwe cricket phezu kweholo elitholwa ngabadlali kumele baphenduke babe ingxenye yaleli qembu ukuze iqembu lezimbabwe lingabi yinhlekisa
iqembu lezimbabwe ama-chevrons adlalanga kuhle bayenza okuyangisayo kokuthi izimbabwe irekhodi yokudliwa kakhulu lapha e-queens sports club yayiyenziwe ngeminyaka esingathi eyi-8 edluleyo bedlala le qembu ele-sri lanka lapho abadliwa khona nge-118 namhlanje amaranzi abawenzileyo yi-107 kuphela abafana laba abanye basesebatsha kukahle ukuthi izimbabwe ikhumisa nemlotshana labanye abadala ngoba laba abatsha hhayi basafunda laba abanye abakhona abadala abanjengabo ukaputani uyomntoli masakazi hhayi kadlalanga kuhle njalo uyesuleka ubanayo ephakamisa abafana
akula badlali abathenjiweyo ababalisa ababengokaputeni beqembu lesizwe ugraham creamer ubrandon taylor kanye lusikhanda raza abangekho kuqembu lezimbabwe elingqilana lelepakistan ngoba kulokungezwani phakathi kwabo lenhlanganiso yezimbabwe cricket phezu kweholo umdlalo wesibili phakathi kwalawa maqembu ukhona ngomvulo mhlazilitshumi lesithupha njalo uzaqala ngemva kwemizuzu elitshumi lanhlanu ukutshaya ihola lethoba munyemunye ekuseni asikhangele umdlalo wenguqu imidlalo yephasi lakapremier soccer league ingena kuviki lethumi lathoba munyemunye kulimpela viki njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo kusasa ngomgqibelo iqembu lechapungu lizamukelele emtare city ngase-ascot ukuthi elebulawayo city lizadibana lele-harare city ye-papa fields iqembu leyada lizadlala lele-fc platinum ngase-national sports stadium iqembu lechicken indiza dlala lenicrut angaseluveve abafana benkezi platinum bazadlala labe triangle ngasepawpap ukuthi iqembu leze pc caripa alizangqilana lele black rhinos angasenyamunga ngesonto iqembu lecapes united lizadlala lele bulawayo chiefs national sports stadium iqembu lechapani mine lizadibana lele dynamos nasemaclass ukuthi iqembu lehighlanders lizemukela ele rentals ngasepawpap field ngimele istudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanjini.
Woza Friday lamhlanje silo mhlabeleli wezokholo uFidus Spanda ehamba leqembu lake le Ofakazi Gospel Group. Lika Fitas Spanda elesithu panjalo lilengoma ezilichumi lambili. Ngobutsho kwakhe uvela kude mpela umhlabeleli.
Ekuqaleni bengidlala amadrama nanjalo ngibuye ngikhule umculo wembube. Kusho ukuthi ngakhula nje kanjalo, kanti nasekhaya nje kuyinto nje esiphila ngayo.
Lanxa ehlabela ekwele South Africa, uFidus uzalelwe ePlumtree esigabeni seMpandeni, wakhulela esontweni, yikho nje ehamba ngonyawo lwegospel.
Manje kuyisifiso sami sokuthi abantu bonke nguNkulunkulu bemkhonze ngenxa yokuthi manje esikhathini esiphila kiso abantu balibele ngoNkulunkulu ngenxa yokuthi into zomhlaba zimnandi. Manje kwangenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi ngidlulise imiyalezo manje ngokurekhoda manje amadlalade wengoma zokholo. Manje ukuthi abantu bekhona ukuthi nalama abezidlala kube nalapha ezibathinta khona.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi litholakala njani dlalade kulabo abangathanda ukulithenga Spanda?
Endaweni yaseZimbabwe litholakala manje kakhulu kuMr. Ncube laphana enkulumani komnyoro. Ifone number yakhe ithi 071-664178. Ngizoyiphinda futhi 071-664178. Kanti eSouth Africa litholakala kimi ku 061-708-9451. Ngizoyiphinda futhi ithi 061-708-9451. Leo noma ngabe ku WhatsApp uyakhona ukungasapha ngayo mangabe ufuna isiphi noma yiliphi. Manje labo fakazi yalithola kini.
Uyalicela njalo umhlabeleli balaleli ukuthi limxhase lithenge amadlalade akhe oqobo, hathi lawa abazwa izigilamkhuba eziphila ngezithukuthuku zamanye amadoda. Uphuma ke enkundleni uFidus Spanda leqembu lakhe leofakazi ngale eyisihloko sedlalade ethi limcobele. Spanda ihamba leqembu lakhe le Ofakazi Gospel Group. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona indaba zokhetho lamhlanje kunokukhonona ngokuvota kwamapholisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.